Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-29 Mpalakazi 2022 ngoChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lincoma imuli kamuyi uMo Blessing Ali ngokuvimba ukungcwatshwa ngulu kukaMo Blessing owabulawa ngabacatshangelwa ukuthi ngabezane uPF kunyanga eziyisithupha ezedluleyo.
Uma bona sebefuna ukubeka umuntu msese, izihlobo zingakwazi, abatwala bengakwazi, yinto eyinqwala esintwini.
Osomabhizimusi bedolobho leVictoria Falls bathi inzuzo yabo ayisakhuphuki njengenjayelo ngenxa yokwengezelelwa kwemali abantu okufanele bayikhuphe nxa befuna ukuyabona amanzi omfula uZambezi.
Because we have a race here in the rainforest, in fact, consulting the community, consulting even the stakeholders.
Umbiko ogatsha lwezomkhathi othi uzakuna izulu elikhulu ngasiphi isikhathi usudale ukungahlaliseki kubalimi. Silengxoxo lomlimisi osethulela izixwayiso.
Asihlakuleni, asifakele umfundisi waphezulu, kodwa umfundisi waphezulu siwufaka nxa izulu linile kuphela kulo bumanzi obeneleyo ukuze imfundiso lo uyifertilizer le isebenze kuhle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla le-CCC lincoma imuli kamuyi uMo Blessing Ali ngokuvimba ukungcwatshwa ngudlu kukaMo Blessing owabulawa ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZanu PF kunyanga eziyisithupha ezedluleyo. U-Ali olokhe engakangcwatshwa ngemva kokubulawa ngesihluku ngenyanga kaNhlangula nguPius Jamba obikwa wamthumba wambulala wamquma umzimba wamphosela emthonjeni kanina eTidungwiza. Abantwana bakhe bathi kasoze abekwe nxa abenza unina isihluku bengaxolisanga. Kesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Inkemi inkemi insindaba ichiye bathondela abadala. Lokhu uMo Blessing owabhubhayo kulezinto eziningi ezibuhlungu. Waqunywaqunywa walashela emanzini. Abantu bathi bayamkhala, babotshwa, batshaywa, babulawa. Abanye babotshwa 16 namhla lokhu uJob Skala igqweda libotshiwe. Namhlanje sebezama futhi ukumbeka sese, ukumfihla, bamlahle njengenja. Izihlobo zingekho. Hhayi, siyabonga umnyoko ka-Ali labantwana bakhe baphumelele, banqaba ukuthi ebekwe ngaphandle kwemvumo yakhe. Yikho sibona ngani lokho yi-development engcono. Sesifundile ukuthi iZanu PF ayilandeli imithetho, ayilandeli amasiko abantu, esithi cultural norms. I-constitution yeZimbabwe ikhuluma ne-cultural norms, lokuthi abantu bafanele benze abakufunayo lokukholwa kwabo. Uma bona sebefuna ukubeka umuntu msese, izihlobo zingakwazi, abatwala bengakwazi, yinto eyinqwala esintwini. Yikho ke thina njengebandla le-CCC sibona ngani iZanu PF ingasikhandeli umthetho omutsha, umthetho ngowe-constitution. Yikho ke ukuthi umuntu uma ebulewe akulandele i-forensics experimental analysis kwazakale ukuthi ngobani njalo ubulawe yini. Ngalokho china sithi uali uzancwatshwa uma izihlobo sezisuthisekile ukuthi bakubona njani, njalo ugqetha wabo uJob Sikhale ngaphuma ebacebise njengomuntu owaziyo umthetho kuhle. Khathesi sebefuna ukumtshontsha bambeke busuku selona libaleli, aliboni ukuthi into le inkenenkene isindaba ejiye. Yikho ke mahlabe zulu silani njalo silokhu sisebenza le muli kaPlimo Blessing Ali, sisebenza le muli kaJob Sikhala, sisebenza labantu bonke abanyathini ababotshelwa ababulawa ebulawela ukuthi bazikhalelani ebazelila isililo sikaMo Blessing Ali. Ngalokho sithi izinto ezimbi zonke ziyabalandela, akuna ngitsho lento oyifaka emgodleni lempondo ongayifihla. Bangathaba khathesi kodwa hathi bo into embi iyalandela umnikazi. Konke lokhu abakwenzayo kuzabalandela. Siyakhala asisidanile kodwa siyamangala ukuthi ibandla lezano selingenwe yini selifuna ukubeka umuntu imuli yakhe ingakwazi. Siyabonga.
Lathi siyabonga ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Osomabhizimusi bedolobho le-Victoria Falls bathi inzuzo yabo ayisakhuphuki njengenjayelo ngenxa yokungezelelwa kwemali abantu okumele bayihlawule nxa befuna ukuyabona amanzi omfula uZambezi aludumo kulindawo osukubangela ukuthi bengabuyi ngobuningi babo njengenhlala yenza. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile emhlanga we-Studio 7 ayiqhube lomunye walaba osomabhizimusi umnumzana Lawrence Ndiweni.
Usually ngo-December we always have nama-locals yethu ayiwa sivakatshelayo nama-South Africans. At this time, most South Africans were not that much. It was just local in the hotels and the few from Europe, of course.
Imgwaqo ilungile yini? Amagetsi awacishwa amahlayana lamanzi akhona yini ukwenzela ukuthi zethekele zihuke?
Ya kwama imigwaqo ngathi yiyo kuphela into elenkinga, elenkinga esiya because our roads are not imigwaqo yethu ayilunganga. If you drive from here to Lawa, especially when you pass a place called Zibange to siyafika eWanki, hey, the road stops there. A lot of potholes, then if you go to eWanki, you have to go to potholes here and there. Until you reach Bulawa, naturally, the team cooperative is set. Amani, Kadi, Kadi, Seka, Tuosi, you are taking water out of the soil, no problem. The soil, no problem, no matter if it is passing man. Amani, the soil, no fault to the electricity, to make properly Alaman. But for what is missing Bulawa, there is a lot of improvement in terms of the service delivery.
See, I want to go to Eskatina Seljuleo, Ugonga, Vikona, with a take a Libe Gubangela, Utiko, Valu, is in your indown. Abantu abasebenza khona sesikhangela amawetela lezinye indawo, abantu bayenelisa yini ukuziphilisa abaqhubeki belahlekelwa imisebenzi?
Imisebenzi ilahlekile kakhulu eminingi endiyezothola ukuthi kathesi abantu abakhona emahoteleni, amahotela agcine sehaya ama-casual abantu abazabe bezengena kuma-contract. Ngakho nokuthi imisebenzi yangikhona imithwana ukubukwazi le-employment, abantu abe-employ abaqhatshwe permanent. I think ama-companies ayo ekhangele khona ukuthi sometimes i-interview yabo ebuyayo.
Umuntu nje makhaza ongala bhizimusi uphila njani? Abathengisa ama-curios kusese lo muntu yini othengayo emgwaqweni?
Lapho kunobuzima ngathi idorobho lethu vele is a tourism industry whereby siphila ngama-clients, nawo ngelama-clients abantu baphila nzima. And they were told that the service delivery is feeling like it's affected because a lot of people are not employed and they say a lot of people are no longer benefiting from what it was happening before. I'm not sure if we are. Because I didn't know that the people in terms of ungavuki kwamakhiwa because industry yethu le ivele yi-industry yamakhiwa ukuthi kubeezinjezi phakathi sivuye yikho lakho kusenza sibhenge size khonapho kuqhezi ama-rates kungena ku-rainforest start consulting the community start consulting even the stakeholders start communicating again consulting even the captains of the industry local the market of the pay $10 ukuthi kuqhezi okusayi $10 kuyake kubeyini ofike kwakuphela kwakwazi kwamanje ukuthi what improvement yenzeke spectacularly. Now ucela ukuthi nesikhathi even during this time elaphana eriver besingena mahhasi ufuna ukungena mingena four times the day uhambe uphume ubuyele wawungena but nowadays how try to pay it from 7 to 10 dollars ama-locals hey that's ridiculous and abantu ukuthi uhulumende ngohulumende ngabantu but we're not being considered and we're not being consulted in most of the things that are taking place in the country. Ngingangwami ngathi mina uphina ungafela mehluko ukuthi esasiwuhambele empini sasihambele because these are the things esasiwuhambele empini ukuthi xa kuzaba lutho oluzaba khona like is consult kube one man vote one vote izinto zonke zihambe zihle.
Ngezinye indlela abantu bebezamtshela uhulumende ukuthi imali leyo abayenelisi.
Ngiyazi lapho mina babaphothe basibuze ukuthi ku-right yini ukuthi sisikhwele. Kuyikele ukuthi hayi akuyivayithanga ukuthi ngoba kuyathi uyathenga something ama-toys angavuyila. Ngayivuyila angangeni ku-rainforest. Lapha akuyiyo vele i-most attractive place ezitera force. Abantu bazibeziwe all the way from wherever they're coming from.
Lo-ke ngumnumzana Lawrence Ndiweni usomabhizimusi wedolobho le-Victoria Falls obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Umbiko ogatsha lwezomkhathi othi kuzakuna izulu elikhulu ngasiphi isikhathi sokudale ukungahlaliseki kubalimi. Abalimi abaningi bebesaphakathi kokuhlanyela kukanti abanye bebengakawuqalisi lomsebenzi ngokusilela kwenhlanyelo lokungani kuhle kwezulu kwezinye izigaba. Izolo iStudio 7 ixoxe lomqondisi wohlangothi lwezokulima olwe AgriTech enyakatho eMandebeleni uMnumzana Dumisani Nyoni eqwayisa abalimi ngezilimo kanye lezifuyo. Lamhlanje uNyoni uqhubekela phambili ngezixwayiso zakhe kubalimi.
Isimo esinengi nginanzelela njalo ukuthi lokho esilapha emadolweni kushiya ngaphezulu kumbe ngaphansi. Yisho isikhathi njalo kumele ukuthi ngabe nxa sithola imkhizo sifake umvundiso waphezulu esikuthi i-top dressing. Isincedise ukuthi sona sesilimo esilaso sikhule kuhle sibe lakho ukusipha isivuno esihle.
Yimi senyoni kuyini okunye okungaphathisa ukubana abalimi babe lesivuno esihle ikakhulu ngesikhathi sezulu eliningi.
Sihlakuleni asifake umvundiso waphezulu kodwa umvundiso waphezulu siwufaka nxa izulu linile kuphela kulobumanzi obeneleyo ukuze imvundiso lo i-fertilizer le isebenze kuhle.
Labo abagcine izifuyo mlimisi bona benzeni ukubona ukubana izifuyo zabo zigcinwe kuhle ngesikhathi sezulu.
Nxa siphuma ezilimeni singena esibayeni asiboneni ke ukuthi kona siyavikela ubudli bemkhaza. Imkhaza kade esiyebhahileyo ichamisele kakhulu njalo ivame ukuthi kuyona linyanga esiyangena kiyo izibandlela silahlekele izifuyo eziningi zibulawa yokungadidi ngenxa yemikhuhlane ememethekiswa yimkhaza.
Ngaphandle kokudibhisa izifuyo kuyini okunye okungenziwa ngabalimi ukubona ukubana imikhuhlane yezifuyo kayimemetheki?
Asiboneni njalo ukuthi lapho ezibayeni izifuyo zethu ezilala khona akuladaka okungenza zigcine kusiba lo mkhuhlane esikuthi yi-foot rot ukuthi ziyabe zibola enhlagwini lapha kungaba zimbuzi kungaba izimvu akuthandi ukulala edakeni kumele sibone ukuthi siyakwenqabela lokho. Isikhathi kasikasithiyi yisikhathi
lapho okumele esikwenza kathesi kusikhiphe kwehlukanise ukuthi siyalamba yini kumbe siyahla ukuhlakula ukuvikela ubudli lokuthi nxa sisahlanyela sihlanyele izilimo lezenthezi ukuthi amasinyane kakhulu amabele lenyawuthi osunflower lakosuga beans labo cowpeas indumba zethu zesintu ukuze phela singafaki amaqanda ethu esitsheni esisodwa asizameni balimi singadele asiboneni ukuthi ubudli siyabunqoba kuqakathekile ukuthi umlimi abehamba ensimini yakhe ngaze kube kuyatshisa vuke ekuseni uyehlola ubuyele futhi emini yantambama ilanga selipholile uyehlola ukuthi isilimo sakho akulabudli obukhona yini.
Hello ke ngumnumzana Dumisani Nyoni umqondisi wohlangothi lwezokulima olwe Agritech enyakatho yemandebeleni. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa asebophe abatshayeli bemota ezinkulu ebezithwele amatshe aligugu athiwa yilithium amele athengiswe nguhulumende kuphela. Amatshe la enjiwa emtoko. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umsitheli umnumzana Henry Majiri usexwayise abadabuka esigabeni seMandebeleni ukuthi basebenzise amahofisi asezigabeni zabo. Kulokuya minyezelana ehofisini yakobulawayo bedinga amapassport. Kubikwa indwendwe zemahofisini la amapassport zizinde okwesabekayo selokhu kwaqala ikhefu lekhisimusi. Okwamanje ke sizwe esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngaseChina. Ingcwethi kwezempilakahle zibikwa ziphakathi kokucubungula ukuthi ukuqonga kwenani labaligciwane le-coronavirus kwele-China kungaba kubangelwa nangu umkhakha omutsha waleligciwane. Siziphethe zakwamanye amazwe ngeze-Italy. Uhulumende usecothoze ele-Iran esithi kumele lime ukulengisa. Abaphikisa uhulumende likhulumisane labo. Leli lizwe libize omela isigodlo se-Iran ukuthi azochasisa ngokulengiswa kwabatshengiselayo. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani ku-Studio 7 linjani badala khona ngapho siyacela ngapha ngicela bakithi bakithi ngiyacela lindumezele inews izindaba ngicela izindaba bantu benkosi ngiyacela ngumusa ngiyacela sibili badala ngiyacela ngiyacela inews izindaba zesindebeleni zizekuseni ezantambama ngakusenza le-live jok lindumezele ngundlovu ngapha eyongwalati senda indlovu engwalati enkaa osikobofoko ngiyabonga.
Studio 7 elinjaneli basakazi labalaleli ngokhethi webhebhe ngikhuluma ngisehaboroni Botswana. Basakazi ngingathaba kakhulu umlayezo wami ungadlalwa mpela uzuyefika la kumongameli welizwe leZimbabwe u-Emmerson Mnangagwa. Basakazi kulusisi ukuthi ilizwe lifile livuthukile linjiyana iyouthi kayila msebenzi ama-industry afile umnotho usuthintithekile ilizwe alilamali kule depression nje lokungena eZimbabwe. Kodwa umongameli welizwe ungani lokho kakuboni but ngithi mina usethethe injongo yakhe wayifaka kuma opposition ubhizi wethuselana nabantu be-MRP uthi uzaphungula emalanga bemhlabeni engubani yena ngoba injongo elwelwa yi-MRP inkulu kakhulu kwedlula uMnangagwa kungizani uthi ubufakazi bukhona lokuthatha injongo yakhe ayifake kuma opposition parties. Ngiyabonga
emsakazweni sibonge ngokusiphathela umsebenzi sifinye nabalaleli bomsakazo. Hhayi siyadangala kakhulu ngesiphatho sama-opposition aseZimbabwe ephathwa yi-ruling party ye-ZANU-PF ukuthi umqondisi mo-president we-MRP usinde ngokulambisa bafuna laye bemkenadele ngendlela ababambe ngakhona u-Job Scala for almost umnyaka wonke. Umbuzo wami usekutheni nje ngicela ukubuza ukuthi mangathola nje impendulo kulamadoda eZanu bona bonke nje abakhulumela iZanu ukuthi opposition kulela lizwe bayithatha kanjani ukuthi ayifunyelwa yini ukuthi ibe khona manje ukuthi bakwazi i-opposition ayivunyelwa ukuba khona kuhle vele bakhulume nje obala ukuthi election ayikho kulela lizwe ngoba akusizi ngalutho ukuhlala bethenze election abantu mabefuna ukukhetha umthanda lo muntu abamfunayo bona bamgcinatela bamfaka ejele
sanibona kustudio 7 ilivuka njani siyabonga kakhulu sibonga uNkulunkulu osigcinileyo kwaze kwabalana sesilanda unyaka ka-2023 kathi kulela migama ngu-Adolf Shaba into engithanda ukukhuluma ngayo nasi ile ndaba ka-Paul Nyathi lo u-Paul Nyathi ma kukhulunywa ama-accident uyatholakala ma kukhulunywa ama-political thing political violence yabe senzeka kubo-TCC kubomchwakazi akatholakali kathi yini inkinga yakhe ngoba every time kungaba lenye into nje ephuma endleleni njengokuthi ngakulezivanu ingenele phakathi wafonela uzothiwa hhayi kaphendulanga ucingo lwakhe kuba le nkulumo nje ihambisana nale sengimuzwe kule ndaba ze-TCC eziningi lapho kwaba kusenzeka nansi le ndaba kaqondisa umoyo la utholakala engumuntu ongaphawuliyo kodwa manje sesimuzwe ekhuluma kustudio 7 ebele shona lapho ephawula ngengozi kathi masokufanele akhulume ngezinto ezenzakalayo politically kasatholakali
sanibonani Mahlabe Zulu ngezindawo ezijineyo okhulumayo igama ngumeluleki uhlala ngisejoza edifluthi extension 6 ukuthi ke ngilabafowethu lapha ababili omunye igama lakhe nguSamyeli omunye ngumthulisi umthulisi ubuya eZimbabwe bese kusithi uSamyeli
uthe ubuya kubanje kukhongo sorry
uSamyeli ubuya eCameroon so sicela usizo lapha kubantu bakithi okumphatha ubuhlungu kakhulu uSamyeli mlayenzi but umthulisi usegangeni kwaleli thuba nezulu liyana ngenxa yobuncane bantu besipesi sendawo so akade ngicela ukuthi abafowethu abangaba nosizo bengasikhontakta kule namba u-0787489350 ngizobuya ngiphinde 0787749351
ngibingelele sanibonani badala bonke ngithi mina ngithanda ukukhuthaza abadala ngithi badala kumani kuleli qembu elibusayo aniboni ngiyahlupheka ngani kumani ngihlupheka kanjani ngaleli qembu elibusayo anamhlanje lekho ngihlupheka kodwa likho elithi phambili ngezalo for yini ngalinceda ngakumanje elisebenirobha bedlala ngathi kumani kuzani singene kumthwakazi sizimele nesisodo yiyo nje indlela ezoba ngcono eZimbabwe ngaphandle kwalokho angeke kuzekulunge badala ngithi wonke umuntu ongumuntu omdala owesindebelele okomthwakazi ngibotela izami yiyeke lamashona amashona alisiza ngani ngiyabonga ngobutho lo
salubonani salubonani basakazi bakastudio 7 salubonani ngiyalibingelela ngiyalibingelela ngomsebenzi omuhle lonke ngilibingelela lonke uNkulunkulu sengathi angaligcini akula ilokhu zeningalunga ngokulima eZimbabwe lapho ukulima wathathwa kwafakwa amahovedi wakhutshwa abantu babelima kuhle emapulazini into leyafakelwa abantu laba abahle emapulazini angiyiboni kathesi ungakhangela yibo ababelima amakhiwa eseplazini kumbe abantu babeseplazini ababekhona emapulazini kudayi babelima kathesi abantu abafakwayo esingefakwa kufakwa amahovethi amahovethi angikhona angena ngamadonki la ngenkomo bayihluleka khona ukuthi bona ukuthi belima amabele befake e-GNP kuyabayihlula singukuthi befake amabele e-GNP bona badinga amabele e-GNP istedi bona bahambisa amabele e-GNP yikho kwabulala iZimbabwe ukufaka amahovethi la ayehluleka ukulima kathesi laba basemapulazini konke ngawohulumente yabalandelela kulalaba abakhangela izinyamazana bahlezi bazidla bogcwela amawayini akula ngisho le nyamazana ethelelwa amazi ivele akula uhulumente ngabalandelela bephumela babantu ibayabona iZimbabwe ivuka ngiyabonga ngicela ukuthi ilokhu ze iplay audio yabo
yebo studio 7 unjani la ya ale ndoda mnanga kunjani ikhanda layo ziyasebenza kodwa ngibasebenzi ngabe umuntu ngawuchonga ukuvela tathe lapho sithi mina ngakuhambe elifini yawa elifini abantu uchiwe ngamachachika ngojani lapha ngihlamba mbambambe ngoba sikhathele ngalemfele le mina.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi 202-465-0318. Ukwezemelika, umthethwandaba usumise ukuthi umthetho ovimba abangela maphepha ukuthi bangene kwele Melika othiwa Article 42 ungazesulwa. Lumthetho wethulwa umnumzana Donald Trump esangumongameli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo wele Melika umnumzana Tim Muringai.
Indaba ye-immigration lathi siyakwazi ngoba lathi singama-immigrants. Lalo ilizwe le-America labunjwa ngama-immigrants. So sesikhuluma ngendaba zokuthi singakhangela ama-southern states wonke siphuma e-California, New Mexico, Texas, lamanye amaningi. Hayi, Mexican country kudala kwabo. So ama-borders afakwayo lawa siyakwazi ukuthi ngendaba ze-colonial conquest story rule abantu babefaka ucingo lapha abacabanga khona ukuthi amabhoda afika khona. Sesibuye okwakathesi sibona ukuthi abantu ababehlala lapha ababevela eMexico, ama-Mexicans abanjwayo within the border wars, babelezihlobo ezazi across the border. So vele lokho akusoze kuphele lanini lanini ngoba siyakwazi ukuthi kulokudlelana between iAmerica, iCanada leMexico. Siyabona ukuthi ama-industry amaningi anjengama-company anjenge-Ford, Chrysler, lezi mota lezi, lama-manufacturing plants amaningi or for ama-company amaningi from America are based in Mexico. Siyabona futhi ukuthi abantu abasebenzayo lapha emakhishini balungisa izinto zezindlu, ama-contractors, ama-roofers, bonke bavela khona ngale Mexico ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi jikelele abayamelika abafuni lawa ama-minor jobs abuzungu and usebenzisa amandla. So abantu be-Mexico babuya bezotopha amatamatisi from ama-farms ku-industry yentsanga or imbanje. Yibo ababuyayo bekhetha ama-seeds bewafake kuma-manufacturing plant. Yabona in a lot of industry lapha, dishwashers, the cleaners, and many ancillary industries ama-Mexican maningi ngoba bona babuya lapha belungisa izimali zabo bebuyele ekhaya ngo-December bayayakha izindlu zabo.
Abebandla lama-Republicans bathi umongameli Joe Biden uyehluleka ukulungisa udaba lolu ole-immigration uTrump wayelulungise kahle. Wena utheni ngalokho?
So ukuthi into le izaphela kathesi hhayi angiboni. I-program yayilethwe ngu-President Trump ekhulunywa ngama-Republicans against ama-Democrats. It's an edict or a presidential order ngoba kwakule COVID. So kwakusebenza ngasona leso sikhathi ukuthi hayi kungabi labantu abahambayo between countries ngoba sasikwazi ukuthi umhlaba wonke jikelele wawuvaliwe, you could not move anywhere even within the country itself. So khonokho kwakuyenza ukuthi bamitigate ama-cases e-COVID. But hayi, leyo is not the final solution. Into esiyibonayo ama-Democrats abayikhulumayo is i-bipartisan bill elidila nge-immigration linika abantu izincwadi zokuhlala lapha abasebehlele lapha for many years bengakwanisi ukuye sebenzisa the facilities ezikhona ngoba abala ncwadi ezilungileyo. So ngibona ukuthi kulokudonselana ukuthi ama Republicans afuna ukufaka icebo lika Nomzana Trump lophonga uvala iborder, khonoko akusebenzi ngoba sabona ukuthi iindustry njengalapha enhlala khona eOhio they lost billions ngoba kwakungelabantu ababeza buye ukuzosebenza amafarm bedobha ama-strawberries lama-pears lani in the regular farms. So a lot of farmers lost ngoba kwakungelabantu.
Hello ke ngumnumzana Tim Muringai olandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Ohio. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-CCC lincoma imuli kamuyi uMoblessing Ali ngokuvimba ukuthi angcwatshwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama ngu-Chris Gandling, sithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.